Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesihlona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-12 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zeBhinga zithi ziyemukela ukusungulwa kwekolleji lepolitech kodwa zisola indlela okwenziwa ngakho isiphangiphangi okwenza zicabangele ukuthi lokhu yikuthenga nje amavoti.
IZANU-PF bathilo bakhulumile njalo ukuthi iBhinga bayifuna phansi phezulu.
Kodwa ngakwelinye icele abahlali beBhinga eDobola bakhala ngabathi yikungathuthukiswa kwesigaba sabo osokubangele ukuthi behluleke ukusebenzisa omakhalekhukhwini nxa bengakhwelanga intaba kumbe izihlahla ngoba kungela magagasi.
U-president wethu ubaba uMnangagwa usefake iBhinga enhliziyweni yakhe, akukhayeleki ukuthi usemakhaya na kumbe kusedolobheni eBhinga.
Kulenhlanganiso yezikliwi zobulembu ama-hackers ezibikwa zingene ebulenjini kwele Melika zaphambanisa ukuhamba kuhle kwenkundla zogatsha lwendizamthina.
So immoral ama Russian soldiers owakathesi sibona ngathiwa i-law and abafuni ukulwa impi abangayizwisisiyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeBhinga zithi ziyemukela ukusungulwa kwekolleji lepolitech kodwa zisola indlela okwenziwa ngakho isiphangiphangi okwenza zicabangele ukuthi lokhu yikuthenga nje amavoti phambilini kokhetho oluzayo. Ngomvulo uhulumende wazise ukuba sokuvulwe ikolleji leli elithiwa ngumongameli Emerson Mnangagwa uqobo lwakhe owalayayo ukuthi livulwe. Kodwa akukabi lendlu zokufundela okuyikho osekubangele ukuthi abanye basole indlela ezayenza ukuthi kwenziwe lolu hlelo. Sixoxe lomela isigaba seBhinga North kudalela ePhalamende umnumzana Prince Dube Kosibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Chris, ipolytechnic siyayamukela. Yonke into ethuthukisa abantu bakithi siyamukela. Bokuqakathekile kuphela into yakhona ukuthi asiyenzeni ibe yinto eba sustainable, eba yinto eyaphuchisa izifiso lamaphupho abantu bethu. Ukupho ukuvuka nje usufaka umshasha laphana kungela qiniso ukuthi into le izaqhubekela phambili yini laba abantwana sebeqalisile beze bephutsha. Yikho kungani kuloduku asifuni ukwenza into zepolitiki ezokwenzela ukuthi bambone ukuthi nanku esengikwenzile. Angani uvuka ukhona lina kade livele likhona libusa iminyaka yonke le. So sisafuna ukuthi sizwisise sibisibile ukuthi into yona lena asebeyenzile mbabonile abantwana bakhona abayibothu abafunda lapha. Ngeke ngafika khona ngaba labanye babo balokuthokoza abantwana kulokuthokoza ebazalini babo ukuthi into esiyenzakala yinto engabaphutshisa phakathina kwamaphupho wabo. So into enhle ke nxa leyo nto yenziwe yaphutsha, but engikwesabelayo leyana into endlela engiyibona ngayo ungani yenziwa vele ngendlela yezinto zeZANU-PF eyamabheka la okuthiwa khona yabunjwa yakhiwe emakhaya. Sawabona lawana mabheka but azange sibone ukuthi agcina ngapha. Njalo asifisi ke ukuthi kube njalo ukuthi abantwana bethu sebe labazali sebe abantwana sebeqeda isikhathi sabo maybe umnyaka kumbe iminyaka emibili abazali bebhadala izimali zabo laphana into yakhona ibisiphelele emoyeni ngoba kuyabisela abantwana emuva. So khona sezabona ukuthi iyangaphi sikhangele siyayibona nxa kuyikuthi izahlala ikhona siyayamukela.
Manje ngokubona kwakho isizathu kungaba kuyikuzama ukudinga
ama vote yini phambilini kokhetho lomnyaka ozayo.
iZANU-PF bachilo bakhulumile njalo ukuthi iBhinga bayifuna phansi phezulu. Yikho bezama ukwenza ubuqinga bonke esibubonayo ukuthi behamba bebuthanisa amalori sokuthiwa kuyalungisa umgwaqo. Kuphela umnyaka lingaboni lutho ngoba into leyana yabe isenzelwa ama election ngakhangela umgwaqo weBhinga to Gokwe odlule siyabhuwa esiyabuzuba laphana kwabuthaniswa inhlabathi. Isilesikhathi eside ulokhu kuthiwa khona hayi sifuna ukwakha, sifuna ukwakha, sifuna ukwakha. Khathesi sesabela izulu ukuthi izulu selifika. Kakulalo lutho olwenzakala laphana uhulumende ama-contractors akhona akhona nje azihlalele amalori ake evuswe gijigijime kwenzakala ngani kule nto eyenzakalayo but kungelalutho olwenzakalayo. So ke isifiso sethu ngesokuthi laba bantu bengayenza into zokudlala ngathi belokhu becabangela ukuthi amavoti bayawathola ngokudlalisa ingqondo zethu. Bangene ngo-1980 kuhulumende. Ilizwe leli lonke ngabe selidevelopile alubizana uPF be serious. But unfortunately ngama-criminal, ngamasela, ngoguluva abalokhu bezama ukuthi becile abantu akulanto engahamba nxa kuyukuthi oguluva beyiba badlale i-front line. So sibakhangele sizabona ukuthi kuyaphutsha njani kodwa siyabe silokhu sikukhangele sikumonito kwinto kwakhona.
Lo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda umela isigaba seBhinga North edale lephalamende ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eBhinga. Kusenjalo abahlali beBhinga eDobola bakhala ngabathi yikungathuthukiswa kwesigaba sabo osokubangele ukuthi behluleke ukusebenzisa umakhalekhukhwini nxa bengakhwelanga intaba kumbe izihlahla ngoba kungela magagasi ayeneleyo. Lokhu kwenzakala lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende usesungule inhlelo eziningi esigabeni seBhinga ngoba kungela muntu okufanele asalele emuva kwezentuthuko. Esinye isakhamuzi seGohole umnumzana Tapiwa Moyo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi indlala ibhahile njalo abantu baphila sengathi kusendulo.
Akula network sinsuka lamhlanje. Ukukampeni abafika bekampeni kuphelele khonapho. Imgwaqo kathi esingisho legravela isekho sokulobhuku osolukhona. Akula moto ezihambayo. Kuyazihambela ibhasi eyi-1 nje. La yabe incengisa kodwa iqedi iveki ingafanga la ibhasi yakhona. AbeZANU siyabezwa bayakhuluma bathi bayathuthukisa iBhinga, bayathuthukisa iBhinga. Kodwa kithi laphana esigabeni asikakuboni lokho. Ma bethi bayathuthukisa maybe babekhatshana leBhinga center le-town le okuvele kuthuthuke khona. Ngapha emakhaya ngapha bandeni ngapha. Lokho akulanto ephucukayo. Vela abantu bangale ngathi baku primitive life ukuthi abagqoka amabhethi nje ikho lapho kulomehluko khona. So angazi ukuthi singathola sizobani kugovernment ukuze kube la at least kube lama-network kufanele ukufona kahle ungazange wayagada intaba lezisasa le mgwaqo belungise lethi sukufa kwithara umgwaqo wekhariangwele yiwo sewesti yalo.
Ngaphandle kokungatholakali kwamagagasi kuyini okunye njalo okwenza uthi impilo yesigaba sakho ilukhulu?
Kula kwenzima okukhulu lapha eDobola. Mina ngafundela kaphandle ngoprimary nesecondary. Akula maklasini basifundela ngaphansi kwesihlahla. Ngojuni kolaphana wathola ngamabhuku sokutefukisa uhambe ngomoya. Umntwana onjengo-31 ten walk is distance more than 10 kilometers in town. Yes, all. Kona lapho uyabe esuke ekuseni engazanga angelamthwako uzaze kudle sesishayisile sevele esikolo sabhanga. Hayi, into angazikazi ezizekhaya nebhozi bathola bepheka igwaza anje kona okuzokorayo. Akunakudla, kunenzala, inkomo ziyachuba, yi-primitive life sibika lani yamasini lamakhulu. Akulo bunzima obukhulu abana. Angathi besinancedise kanjani.
Lo ke ngumnumzana Tapiwa Moyo isakhamuzi seDobola eBhinga. Siphinde saxoxa lo mnumzana Kudakwashe Munsaka esinye njalo isakhamuzi seBhinga esikubandla leZANU PF yena ochasisa ngenhlelo uhulumende asezisungule kulesi sigaba. Inhlelo eziningi kulesi sigaba zibikwa seziqale ukusebenza.
U-president wethu ubaba uMnangagwa usefake ibhinga enhliziyweni yakhe. Akukhayeleki ukuthi usemakhaya na kumbe usedolobheni ebhinga. Ngikhuluma nje imigwaqo enjengabo Kariyangwe, i-dust road, kodwa ngizawuhamba songani uhamba ethareni. Muhle okumangalisa umgwaqo lo ovela e-turn off Kariyangwe vele manjolo. Siya khona luziwe efike eKariyangwe kathesi bayagijima ezintabeni kuyamangalisa. Umgwaqo lo njalo amagrade alokhu esa khona awe-TDF asawuyenza umgwaqo lo uze uyefika okuthiwa kuselusulu osuka esibhinga usiya esiyabhuwa letitsha ekaroyi. Ngikhuluma nje uyafakwa itara, into eba emangalisayo emangalisa isigaba sebhinga ukuthi iminyaka yonke le lokho sikhala kathesi bafaka itara. Sikhangelela ukubana i-TDF ngalowo mnyaka yaqeda i-10 kilometers okufaka itara. Ngikhuluma nje sebevule umgwaqo oweceleni othiwa ngesilungu ditho e-7 kilometers yiwo umgwaqo sesiwusebenzisa ngoba i-main road sebefaka itara. Sikhuluma nje lokunye okungumgwaqo obuncuncuncu okuya ezindlini zabantu lakho kuyagredwa njalo. Kathesi ngikhuluma nje lusulu le bridge elaselifuyile lilungiswa yi-ministry of transport. Obo-TDF siyakwazi ukuthi sokufakwa ukuthi wasesuka ku-aerodrome sesifaka ukuthi beyi-domestic airport bayalungisa nje izolo sesipicana ngama-truck amankalakatha aletha itara. Yebo, kulezinye indawo sezisebele ukuthi kufakwe i-network, kodwa ama-network providers ethu ahlanganisa ama-private lakahulumende bayagijima. Ngikhuluma nje i-net 1 ilama-programs amaningi kakhulu awayenzayo awufaka i-network ebhinga. Ngangixoxa labo emalangeni adlulileyo, xoxa nge-booster asebezaqalisa ukulifaka eTshunga bebambene le-econet le-telecell under Portras. Bakukhuthaza ukuthi befake nje ezinye indawo, bakhuluma nje umgcibo ukuthi ha uyabona baba sesifake ama-booster amaningi ebhinga mana sike sibambe ezinye indawo. Inkulu kakhulu indawo lehlanganisa amaganga, uye ezindlini uye emaganga, usuka lapho ucasela khona ibhinga lalapho ecina khona uyatravela kuma-480 kilometers lokhu sebhinga. So kwezinye indawo labo bayakhangela ukuthi lapha singafaka siyachaya yini imali esiyikhangeleleyo ngenamba yabantu, ngoba uyathola ukuthi enye i-community labantu abalutshwa ayikatholi i-network. Kodwa i-vision kamongameli welizwe ngiyokuthi wonke umuntu ebe le-network and siyakhona kancane.
Okwendlala ke lokuthi abantwana behambe imango emide kakhulu besiya ezikolo, abanye njalo befundela ngaphansi kwezihlahla, kusesekhatshana yini ukuthi kube le ntuthuko kulezi sigaba?
Ngiyathemba sonke siyakwazi okwakhulunywa nguhulumende wethu ukuthi akula ozafa ngendlala, ngoba uhulumende ende usefake wagcwalisa iziphala zakhe, wagcwalisa othiwa yi-skewer strategic reserve, lomumbu omningi kakhulu ophiwayo abantu abatsheneyo under i-social welfare. Kathi sengikhuluma nje abanye besaqedisa abakulimayo kodwa abakulileyo babevele benikwa ngoba bakhayelela ukuthi bona babe bengalimanga.
Alo-ke ngumnumzana kudakwashe Munsaka, isakhamuzi sebhinga osekela ibandla lezano PF obekhuluma icingweni losithandekile mhlanga yostudio 7 ekhona le ebhinga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi eleRussia linikeze umongameli Emmerson Mnangagwa isipho sendizamtshina yehlobo lwe-helicopter elemitshina yakulezi nsuku eyokwelapha kunye lemota yezigulane i-ambulance. Leli phephandaba lithi izipho lezi bezimele zenzelwe nsitha ukuze umhlaba ungazi ukuthi uMnangagwa waphiwa. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usethumele amazwi akhe enduduzo kumuli ezilithumi ezilezihlobo labangane abatsha eplazini lesigodini ngomvulo. Iplazini leli kuqhamuke umlilo omkhulu kakhulu okukuthi abantu laba kade bezama ukucitha wacina usubagqagqele wabathisa. umnangagwa wethule amazwi akhe enduduzo enkundleni yokuxhumana eTwitter izolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezivendleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo, sanibonani bantu bonke Studio 7. Hayi, akuna problem, into nje kuba yuyaluyalu obukhona ezweni. Into eyenzakalayo ukuthi ke asikhangeleni, sikhangele siyephambili, singakhangele emuva. There are some fears ezenzakalayo ebantwini, abantu basuka becaceka. Let's look at iLesotho. Mawukhangela iLesotho, how many parties were there? There are more than 50, but the newly born party won the election with distinctions. So nakhona eZimbabwe, there mustn't be any fear, there mustn't be anything. Abantu ababe nesibindi silingayithuselwa, abantu abahambe bevota, but you can't just go there uyevota ungaregister. The most important thing is we are register uthi siba nekwiri, ikwiri yakho icho ukuthi uregister, because some people are just talking bengazanga bakwenza konke khona lokho. So just thank God unazathi mnyaka ofika ozayo njengoba is around the corner, kufika abantu bekhone uku vota, then iparty iwine, iparty eyabe iwinile in the right way, but not ZANU PF. Okay, thank you.
Sanibonani, sanibonani emsakazweni, sanibonani, sanibonani ku-Voice of America. Sicela sithumele nje inyusi, ama-voice note inyusi, sike sizothi ngizibamba nje, sesithanda lesi stage, sesithanda lumsakazo, lisakaza khona iy'ndaba zonke ezenzakalayo. Manje lapho sikhona mana ubambeki kahle, so sicela sithumele nje libe lingifotela inyusi khona amkezisa ukuthi ukumi njani ngezindawo ngezindawo lapho elisisakaza khona emsakazweni omuhle omngqungquthela omkhulu kakhulu ku-Voice of America Studio 7.
Evening Studio 7, kuyezwakala uMr. Guduza la uthi izinto zisuka from usuku kusiya phezulu. I think you are using a wrong approach besa ZANU, Mr. Guduza. Akwenzi ngoba osobhuku vele ngabeZANU. In this particular case, a referendum, it has started from United Nations. Jowa uChief Etshilo undweni ukuthi uqale ku United Nations like AU. AU le United Nations and so on, yabanika ke directive how these things should be done. Usobhuku vele wazini ukuthi angatshela ukuthi referendum, but some of them don't even know ukuthi into okuthiwa I referendum kuyini. Plus some of them are subservient to ZANU PF nama puppets ezanu. So lapho ke bengicela ukuqondisa ukuthi vele with the system you want to use, when I start the referendum, if I guys and then the ZANU, and this ZANU cannot allow that to happen. I will land the ongayeza ngendlela wena okubeka ngayo ukuthi enduna west, those guys are given cars, banikwa ama packs, banikwa ama coupon if you will, banikwa everything, bafakelwa ama kids emzini yabo. I think you are using the wrong approach. The referendum, it cannot be done in a rural setup like in those Osopu. Osopu kuvele kanti kuyinto navela sikubali lokhe. Osopu kuvele kabalwa. Le UN vele doesn't even know ukuthi kulabantu abanjalo. So I think there you need to be corrected. Into ze referendum vele they start from up there, because these are international issues, because they're talking of boundaries of countries. Izinto kumele ziqalisele phezulu. Osopu kuvele ukuthi iboundary yeZimbabwe kumbe yakwaMthwakazi kumbe yanga. They don't even know about that, and they are ZANU-lized.
Josephine Binjani elibingelela lonke basakazi nabalaleli ngendlela lami ngifaka umbono la. Yabantu bathele nzima emakhala, abadala bathele nzima, batheliswa nzima babanjwa by force ukuthi balandele ZANU PF. Osebhu babatshela ukuthi indawo yonke le isigaba sonke sizodlonga ukwazi uhlala lapha ngwenza ZANU PF. Abantu bavalelwa, abanqabela ukuthi balandele amaphathabo afunayo ngenxa yokuthi kuthiwa indawo le yayinika iparty ye ZANU PF, somethi landele lokho zingahambi kahle. Abantu abadala bathule nzima shuwa bakithi maye uNkulunkulu engasiza abantu bathule nzima lapha emakhaya lapha kakhulu indawo njengezazi ngamaplazi lezi kudeza kushiya amakhiwa sizafoka abantu abantu bathule nzima baphila nzima siba batshele kokwenza izona iPF batshele ukuthi indawo leyi la iphiwa yitswa kwenti lingayikhuluma lina labo sebhuku bakhona batshela nzala abantu abantu bathule nzima zalo babaroba babaniki lutho bathule nzima abantu bakithi bazizwaungabe kuyavuma uNkulunkulu azwele shuwa abantu bathule nzima shuwa emakhaya lapha badala bathule nzima impilo ephilwayo iyimbi abantu bathule nzima ngezivane PF esikhathele ngibuze behlile ukuthi valungise izinto umsebenzi ohaba berobha abantu kuphela bitshaw into ezingayisizwe upremier into ezingancediye abadala emborobha abadala abantu bavula amehlo bebebone mani ukuthi lo mbuso mani ufile mani kwehlulekane ngitho kulamali kakhe sekuthenga eZimbabwe imali ethengwa kwamanye amazwe nakuzame ungafake igold coin yakho le isebenzeni isebenzeni ingaphi kathesi abantu badubeka balazimali sazimali siyahawula kuyini so khonokho izona iPF yehlulekile iphume embusweni mali
salibonani mthokazi omuhle lingabe linjani olibingelelayo ngoTP Ncube laphana ya cela kini lonke ligxeki i-MRP ukuthi lingagxeki lithola amakhadi ayo lapha khona umsebenzi wayo uze kini lona leli lithenjwe okuyilo lingasikhulula kule nkinga esikiyo zamani nje ukuthi i-MRP lisabhodinga kuphelile iyekele nje kuyigxeka kuyokhuluma nomqondisi imali ake nomsola isola ukuthi thina sidayeke sihotele upresident yabona uma lingenza so ngizoxhutshela abalandeli be-MRP akade bengavotele jabo ngayekelani ukuthi ithuke i-MRP ngoba kasiye kodwa uma khe lithuke umqondisi kandliyeke ve angeke sizeziyivotele sisisiya besisi obesi
ngiyabingelela kumthwakazi wonke labasakazi yabonga umsebenzi omuhle qhubeka liwenza ngicela uPaula ngobaba lo uchuma lo wezanu lo ukuthi awezama uzinanzelele ukuthi ukukhuluma njani angakhuluma ukudelela ngoba nginila umbuso wabo lo osibadaka uzobaphunyuka bazazisola angakhuluma ukudelela ngoba uzinanzelele ukukhuluma kwakhe angakhuluma ukudelela abo ukukhuluma ukudelela besitshela ukuthi kufanele ukuthi abantu bechaye isihlombe khonokho sokwenziwe ngukhulumende lezekhe yikuyini asebekwenzile bengafuni ukwenza ama-reforms afunwa ngabantu bethi sitshaye isihlombe kuba sebekwenzile kathi sokufanele sesibancenge yini ukuthi bayenze okufunwa ngabantu bezimbabwe kanti sebebusa ngenkani yini elizweni lezimbabwe kufanele ukuthi abake basitshele kahlekahle ukuthi kathi babusa ngenkani kumbe babusa ngentambo yabantu ngiyabonga msakazi
salibonani Studio 7 salibonani nabalandeli igama ngujoseph mkhokheli ngike ngezwa uthuma ekhuluma lapha ngendaba yokuthi kulabanye babo abaphuma endleleni so kusho ukuthi bazokwazi ukuthi umuntu oma phambili kwesitimela uthembeni so ngezinye indlela utsho ukuthi bona bayabulala ngoba esitimela ngamaphambi kwaso asikwazi ukuma siyakubulala so utsho ukuthi bayabulala vele bona yinto esegcekeni le abayikhulumayo kodwa hhayi one day is one day kanti abantu leli lingaka sukusela ngegugulawundi lokho bengali funa ukuligeza kazi lo muntu liyakhuluma sijakalibambe laye lingatsho siyabonga.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga. Ukwezemelika kulenhlanganiso yezikliwi zobulembu ama-hackers ezibikwa zingene ebulenjini zaphambanisa ukuhamba kuhle kwenkundla zogatsha lwendizamtshina. Iziphathamandla zelemelika zithi kulobufakazi bokuthi izikliwi lezi ngezakwele Russia eziphindisela ukwehlulwa kwebutho lakwele Russia ngele Ukraine. Kubikwa imitshina yamakhompyutha emagcekeni endizamtshina ike yamiswa okwesikhatshana. Lokhu kwenzakala kukubhomba kwelizwe le-Ukraine ngele-Russia kuqhubekela phambili. kusukusele izolo, kusukusela kuthange, kwaqhubeka izolo. Ukuze sihlaziye impi yakwele Ukraine, sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Tim Muringai.
Sibona ukuthi iRussia angithembi ukuthi yayicabanga ukuthi impi le yayiza kuma until this time or isikhathi eside. Babe khulume labo besithi babezaphongu chaya iUkraine in 3 days. Batshela wonke umuntu lathi sakuzwa khonokho ukuthi hayi iRussia yayiza qamula iUkraine within 3 days. But esikubonileyo kathesi ukuthi amaUkrainians lawo indawo yabo elabo khokho babo so bona abaso babe ngasoze bekuvume khonoko banikwa izikhali ngama Europeans lama Americans ukuthi labo bazincede and sabona la u president we Ukraine bezama ukumncenga labo abamelika ukuthi aphumele izweni lona leli iRussia iphonge yenza intando yayo but yena wayala and kathesi sesibona i Ukraine sithatha indawo esasizithethwe iRussia ekuqaleni kwempi so sibona ngathiwa i Ukraine is the upper hand okwakathesi and abantu bangkhona sebe siba lesibindi ezesabisayo sibona ama Russians lawo the loser esithi yona he faith ukuthi baza nqoba yona le mpi sibona abantwana abaningi sebebalekile baya kwenya amanye amazwe aborder na le Russia sibona amanye amasocha bengabaniki ukudla e Russia so immoral ama Russian soldiers okwakathesi sibona ngathiwa i law and abafuna ukulwa impi abangayizwisisiyo ngoba abantu laba yisihlobo they are related they are cousins so kungani unzima ukuthi baye kulwa lama Ukrainians
abaningi sebebalekile kwele Russia kuyatshengisa na ukuthi kuzaba lobunzima nqa ele Russia lingazama ukuthi libuyele ezigabeni lezi ekade lizithethe lathathelwa
mina ngibona impi le isiphela ngezikhali esithi ngama nuclear weapons ngoba sibona umongameli welizwe eRussia othiwa nguPutin ngantwa gala mabreyi afuna ukuthi into le iphele yena enganqobanga o ele advantage ukuthi wanqoba so khonapha kuyahlupa so ukuphela kwempi le hayi siza kubonga lathi uNkulunkulu asigcine sonke ngoba izikhali ezithwa ngama nuclear weapons zingasetshenziswa iWorld War 3 iyabe siqalile.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni seOhio.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Chabo!
Isikhathi sesesile sidliweke ngumangoye silomhawu isikhathi kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Izakhamizi zeBhinga zithi ziyemukela ukusungulwa kwekolleji lePolytech lezinye inhlelo kodwa zisola indlela okwenziwa ngakho isiphangiphangi okwenza zicabangele ukuthi lokhu yikuthenga nje amavoti phambilini kokhetho oluzayo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Masidibanele njalo kusasa sikhathi sinye.